So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 6 kuMpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkumo. Nansi ezihamba phambili.
Siyananzelela ukuthi abantu abaningi into ebenza ukuthi bengathathi lezi injection kusukela kulokho abakukholwayo.
Amasonto asesungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
Sikhala lemuli yakoMavinga, sisithi kayikhale ngokuthula ngoba ujaha lo etezimisele ukuthi iZimbabwe izinze ifanane lamanye amazwe.
Inhlanganiso elwela amalungelo emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, ithi idabukile kulandela ukubhubha komqondisi wayo eZansi ye-Afrika, uMnumzana Dewamavinga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amahlanu 523 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-coronavirus bangu 9407, kuthi abahlatshwe esibili bangu 7989. Amasonto athi asesungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi lawo ahlatshwe ngobunengi. Iziphathamandla zamasonto la zithi zikhangelele ukuhuga amalunga enkolo ezitshiyeneyo angena kuzigidi ezimbili ukuthi ahlatshwe ukuze azivikele kulumkhuhlane. Lolu hlelo luza ngesikhathi inani labantu ababanjwa i-coronavirus selikhwela suku ngosuku ngesilinganiso esiphezulu. Inani labahlatshwayo kulezi nsuku lona liphansi. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSenispanda.
Sixhasane labeMinistry of Health, sizokungena kumaprovinces wonke alapha eZimbabwe kusetshenzwa labezinye izinkolo, le nkolo zomdawa, ngoba siyananzelela ukuthi abantu abaningi into ebenza ukuthi bengathathi lezi injection kusukela kulokho abakukholwayo. Ngakho-ke sizonjalo fundisa abantu abazangena bekhankase kuzigaba ezehlukeneyo emabandleni, kuma-Muslims, kuma-Hindu, kwezinye izinkolo, ukwenzela ukuthi sitshengise abantu ukuthi hayi lokuthandaza kuNkulunkulu, kodwa kuyadingakala ukuthi sisebenzise njalo inhlakanipho uNkulunkulu ayinika amadokotela. Sikhangelele ukuthi ngendlela esingasebenza ngayo ukuthi kuyathi kufika uDisemba 31 ingxenye singabe sesiphushe inani elifika ku-2 million emabandleni sebethintwe ngulumbiko.
Asebehlatshiwe ijekiseni sikhuluma nje bangu 3.8 million kuphela, okungangokuthi abantu abaningi bayadonda kabafuni kuhlatshwa. Kuyini okulipha umdlandla kumbe kuyini okulipha ithemba lokuthi uhlelo lwenu lolu luzahuga abantu baphakamele phezulu?
Into esiyenzayo ukuthi sigcizelele ukufundisa abantu. Siyakwazi ukuthi kule mbuzo abantu abalayo, leyo mbuzo ibiphendula ngabodokotela abe-Ministry of Health, nabesincedisa ukuthi siphendule ama-frequently asked questions. Ikanti njalo kule mbuzo ebuzwa ngabantu bezinkolo ngale injection langalo mkhuhlane i-COVID-19, ubuphendulwa njalo. Kulabo-ke sizabathuma ukuthi bekhankasa ezigabeni ezehlukeneyo, babe bethwele bengathi befundisiwe impendulo zembuzo leyo, njalo bayasebelolwazi abangalungenisa bekwanisa ukuthi abantu nxa bebachasisela kutshintshe ingqondo yabo, kutshintshe indlela, njalo lesimo sokuthi bakhangela njani ama-vaccine, kodwa bezizwe beyalangathelela njalo befuna ukuthi beyihlatshwa ngoba sebechasiselwe ukuthi avikela njani.
Kuyini ongakukhuthaza bona abazalwane lozulu nje jikelele weZimbabwe mhlawumbe lokhu engakahlatshwa ngokuqakatheka kokuthi bahlatshwe lijekiseni?
Into eqakathekileyo nxa sikhangela ulwazi olukhona lwesayensi lokucubungula okwenziwa ngamadokotela, kuyatshengisa ukuthi ukuhlatshwa ivaccine kuyavikela njalo kuyadedisa amandla omkhuhlane we-COVID-19, okugcina kunceda ukuthi umuntu engayi esibhedlela kumbe kungagcini kusiba lomonakalo lengozi. Yebo, bakhona abanengxenye okuyabe kukhuthakele ngoba imizimba yabantu kwezinye isikhathi iyabe iyehlukene, njalo kule minye imikhuhlane abantu ababelayo egcine isenza kube nzima. Kodwa iningi labantu asebehlatshe lezi injection siyananzelela ukuthi kuyabancedisa ukuvikela lo mkhuhlane, ukwenzela ukuthi ungagcini ubakhulela kumbe bengagcini besiya esibhedlela. Siyabonga kakhulu, siyalikhuthaza njalo siyagcizelela ukuthi ikati lona iBhayibheli abaningi abalikholwayo liyasitshengisela ukuthi inhlakanipho emithi, inhlakanipho evela kumadokotela ababalayo, ivela kuye uThixo uNkulunkulu.
Umnumzana Useni Spanda, ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, ithi idabukile ngokufa komqondisi wayo eZansi ye-Afrika, umnumzana Dewa Mavinga, yena obhubhe ngomgqibelo. UMavinga ubikwa ethethwe ngomkhuhlane we-COVID-19 ekwele-South Africa. Kumbiko wethu leyizolo, umkhokheli weHuman Rights Watch umnumzana Kenneth Roth uthe uMavinga ube ngumlweli wamalungelo oluntu oqotho, njalo osebenze gadalala ekuvikeleni lawa malungelo hatshi eZimbabwe kuphela kodwa ezansi yezwekazi le-Afrika. UMavinga yena obeligqwetha obesaziwa ngokuveza ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende weZANU-PF kanye lokuphathisa abahlukuluzwayo. Ukubhubha kwakhe kudanise abanengi abalwela amalungelo kanye labezombusazwe abagoqela bebandla le-MDC Alliance. Sixoxele umqondisi wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Usesichile ijaha edelizimisele ukuthi iZimbabwe zinze emthethweni lamalungelo abantu ayinqaba. Njengebandla labantu sikhala lemuli yakoMavinga, sisithi kayikhale ngokuthula ngoba ujaha lo edezimisele ukuthi iZimbabwe izinze ifanane lamanye amazwe athe jikelele emhlabeni kakhulu ekhangela amalungelo abantu. Sidabukile njengesizwe sikamthwakazi, sibona ukuthi sesisele simuno ngoba edecebisa abantu bonke jikelele engakhethi uhlobo, engakhethi bandla, kodwa edezinto efundisa abantu ngamalungelo ayinqaba ukuthi abantu bafanele bahloniphane, bahlale kahle, bahlale ngokuthula. Ngalokho sikhala le mudi yakoMavinga, sikhala le mudi yamaloya wonke, sikhala ngamalemudi zama-human rights defenders, sikhale lama-civic society organization ngoba edengomunye edephitsheka kakhulu ngokuthi abantu bahlale kahle, bahlale ngokuthula, njalo basebenzise imithetho enza abantu babe empowered ngalokho mahlabe zulu sikhala lani iCovid le ayikapheli izeqedisa abantu njengoba sokungena omunye umkhakha omutsha okuthiwa yi-Omicron izafanele ukuthi lathi sihlakaniphe silungele sizimisele ukulandela ama-United Nations protocols ukuthi sivikelane sibindane lomkhuhlane lo. Mahlabe zulu ilanga litshonile kujaha omutsha ingqobe sikithi ukuthi sisale sisebenza sifeze konke lokho ede ezimisele khona.
Kuyini kahle kahle ongathi lizamkhumbula ngakho ubaba uMavinga njengebandla?
Sizamkhumbula ngobungcitshi ukufundisa uzulu imithetho kakhulu ukuvikela abantu abampofu abangalamali yokuthenga amagqwetha esingathi ku-hiring of lawyers, ngoba ede ngu-lawyer osebenzela uzulu esebenzela abantu abahluphekayo. Njalo sizamkhumbula ngokufundisa kakhulu i-constitution. Ngezikhathi sibhala i-constitution wayeyimemba i-COPAC encedisana namagqwetha nama-civic society labantu jikelele. Okokugcina ethe sithobile down to earth ongakutsho ukuthi uqeqetshile njengabanye abahamba bezijayisa ifuba. Sifunde kakhulu ukuziphatha nokuhlonipha uzulu jikelele.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF, umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi labo bayawukhalela umndeni kaMavinga lanxanje bebengavumelani laye kwezombusazwe. Ibandla lezaphu lithi liphakathi kokuqoqa imihlangano yokukhankasela ukhetho endaweni ezijiyeneyo ezigoqela emangweni webulili ma-West ePlumtree. Umkokheli waleli bandla umnumzana Sibangilizwe Nkomo ukhangelelwe ukwethekelela kulindawo kumalanga alandelayo. Kutsho isiphathamandla sezaphu yebulili ma-West umnumzana Athweli Ndlovu.
Ngikhankasela ukuba lilunga ledale lephalamente uMP ebulilima West. Ngikhumbuze njalo abantu ngitsho labalandeli bezaphu ukuthi ngike ngangenela ngo-2013 ngo-2018 silapha ebesiqoqa sivuselela izaphu khona. La njengamanje sesibhizi sizama ungawonga amandla ukuthi wonke umuntu azi ukuthi izaphu yiyo umqali siziba uyi unina wanhlanganiso zonke eZimbabwe jikelele. Sikhangelele okamqabuko ngiyiswa ngelizwe komo upresident wethu ukuthi ngenhlanhla uma singaba lenhlanhla engasivakatshela umhla ka 15 kuward 9 kwamakhulela. Ngikhuluma nje iyouth iyabihlangene ngolwesithathu bezama ukulungiselela ngoba iphakame yonke iyouth izama ukufunda izama ukuzwisisa ukuthi kathi bengenza njani ukutshintsha impilo zabo. So mhla ka 15 kwenzakala sibe lenhlanhla sivakatshele ngusifangilizwe upresident wezaphu. Kuthi ke mhla ka 17 siyabe sisematopo lapho siyabe si celebrate ubunjwa kwezaphu. Mhla ka 18 sabe sisematopo, 17 sikobulawayo. Ngicela ukulungisa khona lapho. Wonke umuntu njengoba ngisitho Nkomo ukuthi hayi uthakazelele ujabulile bathe ihlumela uma selikhona akukho into ezobavimba ukuthi leli qembu liwine linqobe kukhetho ka-2023. Njalo basithembisa bathi bona abantu bafuna imali hayi bondi not i-barriers check, bafuna imali.
Kona ngapho endaweni yakho bakwamukele njani abantu ukukhethwa kukaSibangilizwe Nkomo ukuba ngumholi wezaphu?
abantu bamjabulele umntaka Nkomo uSibangilizwe Michael Nkomo bamamukele ngezandla zombili njalo sethemba ukuthi indawo zonke sezilinde ukuthi afike khona ngapha Bambazi badlambuzi makholela Ndolwani hayi abantu baphume ngobuningi ukuthi bemsekele njalo sibona le lama branches siba maningi ngikhuluma nje fanele siye nga komablana siye tsuguru siye jujume siye nsubula siqoqa ama branches kazapho ngikhuluma labo ntanga baphumile njalo ukuthi besekele linhlanganiso ngikhuluma inkomathengwa kodubute la engizala khona njalo ngxusa wonke umuntu ukuthi ajoyine ibandla lezapho asikhethi ukuthi uvela kuyiphi inhlanganiso ungabuya uyalithola ikhadi ususebenzele izapho sikwenzela ukuthi sinqobe sibe lempila kahle so sithi votelani izapho amandla ezabelweni
Umnumzana Athwele Inhlofu ngowebandla lezaphu sixoxela esePlumtree eBulilima West. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 kulandela ukuqhamuka komkhakha we-Omicron kuzabangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuyabona izimuli ngekhefu lekhisimusi. IZimlife ithi uhulumende ulokhe engakabambi abantu abangena elizweni ngamandla ukuthi balandele iziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo ezigoqela ukuya kuma-quarantine centers kungakhathalekile ukuthi umuntu ulegciwane le-COVID-19 kumbe akalalo. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku-Studio 7. Bakamthwakazi ngilenkinga enkulu lapha engiyibona ihlukanisa abantu. Bakamthwakazi. Izaphu yizaphu. Izaphu yimthwakazi. Umqondisi moyo ngumthwakazi. USibangilizwe Nkomo ungumthwakazi. Osupport uSibangilizwe lo supporta umqondisi bantu bakithi singaxabani enekunamagama abuhlungu aqondiswa kuSibangilizwe uFoka Nkomo ulamagama abuhlungu aqondiswa kumqondisi uFoka Moyo ephuma ebantwini besindebeleni abantu besindebeleni angazi ukuthi why singakhulisani kasikhulisani bakithi izaphu uzwa umunye umuntu edikati sokuyifa na ngubani wayalelwayo ukuthi akhokhele izaphu kwesikhathi eside kangaka sokuba nombango uSibangilizwe sekuphumele eshashalazini wathi ngiyabamela abantu besindebeleni siyamcela wabakhona sambangisa sathi asimfuni sifuna uSibangilizwe hayi bantu bakithi ake sikhuleni asesikhuleni ngiyaxolisa abadala asikhulenini obefuna ukusimela thina sidala simdinga umuntu ozasimela asimbonanga sibona uSibangilizwe legama lake liyakhuluma sonke singamaZimbabwe ngiyabonga aluba singakubambisana kusukela namhlanje sonke sibe ngamaZimbabwe kuba lula yonke into yethu siyenza
Studio 7. Ibizo lami ngeke ngife ngathi qamba ngoba mina ngihlala emaphisa lapha okwafakwa khona abantu umgodi lukhamisile izani ngamfaka. Engithanda ukukutshela abantu beZimbabwe ukuthi bonke ama-politicians abafuna ukukhokhela leli lizwe bangeke balikhokhele lilungi until and unless kuze kube le mali yeZimbabwe. Abake bakhangile badingisise ukuthi imali yeZimbabwe ingena njani kuleli lizwe ngoba unkomo imali le wayisayinile. Imali le ikusanction ngenxa yezani. So abantu laba bonke abafuna umbuso kabakhangile ukuthi bona bangadinga indlela engabisa imali ilizwe bangalibusa kuhle kodwa nxa indlela le bengayidinganga bedinga ukubusa kuphela bafaka abantu elakeni bazahlala besisebenzisela amabhondi size siye kufa sithiye abantu abethu bengelalutho singelalutho lemabhenki ngoba imali yabo kayizali uyayifaka uthole sebeyidlile lokhu kunzima kakhulu kithi ngiyacela sibe ngumuntu omdala ole 72 years izinto lezinyazazi ezombangazo nyazazi ukuthi umdala wathi kuye wasitshela wathi imali iyalandela bathi bebuya sebesithe minister of that portfolio wabezithulile kodwa bayehluleka ukuyithatha kuze kufike namhla batshona belokhu besikhandela amaphepha abhoda lelizwe ngayo kwamanye amazwe ngicela ukuthi laba abafuna ilizwe labo abafuna ukukhokhela ilizwe abahlangane babone ukuthi benza njani ukuthi izimbabwe zibe nemali 40 years yiliphi ilizwe lesouth africa elingelamali wonke amazwe esouth africa nemali zabo ezilamakhanda ama-first heroes alawo mazwe la abaqala ukulo kanti phela laba angeke bavuma bezani ukuthi imali ibuye ngoba bona kabafuni ikhanda likankomo emalini sebetshona befaka umbuyantehanda emalini umbuyantehanda walwanga so siyacela ukuthi abantu bezimbabwe kabavula amehlo abantu bezimbabwe kabahlanganisa ingqondo bangakhaleli ubukhokheli babone indlela abangadonza ngayo imali kusiyathi 2023 imali yezimbabwe sikhona
Salibonani ku Studio 7 igama ngumehluko mfana kanyoni lami ngisizela ngisizimbabwe esisebenza sihlala ezweni lase South Africa ekhanda ukalaphane endaweni yasenyama indlovu endaweni yasemakhokhoma hayi bangazi abaningi ngibonge msakazi kukhona indaba encane engifisa ukuthi ngiphawule ngayo indaba yamaphemithi lawa asephelelwa yisikhathi haleluya kukhona abantu mhlawumbe abaseyithatha ngokuthi amaphemithi la vele angasebenzeli kufanele sibuyele semakhaya ayisebenzi la uhlobo lwabantu oluthize lapho ngithanda ukuthi iphikisane nabo abantu ayikho le nto leyo amaphepha lana ngesikhathi kusenziwa kwathiwa wonke umuntu ma wona wazihlalela wangafuna ukwenza amaphepha la ma-sexfaba sukhuluma ukuthi vele asebenzi hayi ayisebenza amaphepha thina asebenzela futhi sisawafuna mso wena ma ufuna ukuyalwela izwi lakini le wenibulala labantu laba abaphetheyo ngale yona hamba thina sisazokulwa ngithini siyathola amaphepha thina ayisebenzela la manje asebenzela siyafuna wena ma ukuthi wawayekela wathi wena asiza umhlobo othile wakho wedwa lokhu ungasikhulumeli thina lemlomo yethu thina asebenzela sahamba sinabo laba bantu bawaningi babona bathi besizwe ithuba basukuma unahlala phansi wathi awusebenzi sokuthi namhlanje sisithi vele zange kusebenzela abantu abasebenzela umhlangothi oluthile hhayi bantu kuyayezama ukukhuluma iqiniso into yakuminyezelwa ukuthi abantu abasuka ezimbabwe abafunana amaphepha abaze benikizwe amaphepha yebo sephenele kodwa sizokulwa sizathole sizathola vele
Hello, hello, Studio 7. Ngiyalibingelela lonke ngegama elihle leNkosi uJesu. Yazi silohlupho kuwadi 12 eMathebeleni South, emaphandleni eGwanda South. Ukhansila wethu ayalinye itsotsi lalo elokuthi vele izinto zifike ngendlela. Usebenza nomunye ubaba olihovethi layo. Ohlale simbuka itsotsi amatsotsi akulanto esiyitholayo ngabo. Badala lingamvotela futhi lo khansila ayasazi. Ayahlukumezala umuntu sho. Hayi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi umongameli wele Gambia umnumzana Adama Barrow nguye onqobe ukhetho lukamongameli olwenziwe ngempela sonto. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi uqilibezele. I-AFP ithi kudubuke amabhomba amabili enkambeni ye-United Nations kwelemali izolo. Kodwa ithi akekho obhubhileyo. Singene kudaba lwemelika. Abenhlangothi zempilo ezitshiyeneyo abagoqela umongameli Joe Biden bethule amazwi entuduzo kulandela ukubhubha kwabalilunga lesenethi emela isigaba seKansas okweminyaka phose emithathu 27 umnumzana Bob Dole. Umdeni wakhe uthi ubhubhele ebuthongweni eseleminyaka yokuzalwa phose elikhulu 98 izolo. Udolo wangena kubutho ngomnyaka ka-1942 njalo walwa impi yamazwe omhlaba esibili i-World War II lapho alimalela khona ezwekazi le-Europe waphosa wafa. Wake wancintisa efuna ukuba ngumongameli weMelika ngo-1996 kodwa wanqotshwa ngumnumzana Bill Clinton. Abebandla lakhe lama-Republicans labebandla lama-Democrats bachaze uDolo njengeqhawe lamaqhawe elasebenzela ilizwe ngobuqotho. Umongameli Biden uthe balutshana abafana loDolo yena othe obengumngane wakhe. Abake baba ngomongameli abathi umnumzana Barack Obama, uGeorge Bush kanye loClinton labo bethule amazwi behaya umufi ngobuqhawe bakhe. Akukaziwa ukuthi uzabekwa ngaphi njalo nini. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, sibona uBob Dole osichileyo lapha was a very important person in the society, civil society in America. Siyabona ukuthi ma umuntu ekhula from the beginning was a soldier for the US Army in the liberation of Europe in 1945. Walimala with near fatal injuries. Wasebuya after the war as a hambe skolo representative of the Kansas state legislature, then as a hamba e Washington. I mean, that's a service kwelelizwe leAmerica. He was seen as a person who could deal ngama issues esikubona ukuthi he was a politician's politician okungela khona ukuthethisana lokufuna ukulokhuza uku dismember the other party without merit. Yabona ukuthi ama social programs alapha eAmerica awe social security le disability ama veterans and the general population lokunye ongama social amenities okuningi he was a champion of, and singathi he lived a full life ngoba akulula ukuthi ufike the age of 98 ngalezi suku lati siyakwazi konke with imkhuhlane yonke lomkhakha okhona wamo Omicron COVID lan so sithi hayi alale kahle Senator Bob Dole. Yena ngokwakhe, he put everything he had to the service for the American people.
Isibona abavela kunhlangothi ezitshiyeneyo abagoqela abebandla lakhe lama-Republicans labebandla lama-Democrats bayamkhalela bakhalela imuli yakhe bonke bathi hayi ube ngumuntu oqakathekileyo kakhulu eMelika ngemisebenzi yakhe. Ungathi yiphi imsebenzi kumbe iligasi azakhunjulwa ngayo kahle kahle?
Mbona uJoe Biden la efake i-message yekuthi umngani wakhe has rested. Siyabona ukuthi lathi sonke one day ilegacy zethu esiziyenzayo okwakathesi will follow us to the grave. Ngoba singabona abantu abanjengoBob Dole bebethandwa by both sides because of their common sense and their common vision for ilizwe leAmerica. Hopefully sizaba labo Bob Dole abaningi in these congresses ezikhona kathesi and in the future. Ngoba sibona ukuthi the past so singathi 10-12 years ngathiwa kube lokudonselana and then sokusiba personal attacks instead yokuthi abantu bakhangele into ezanceda ilizwe leAmerica.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe sixoxela eseOhio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inhlanganiso elwela amalungelo emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, ithi idabukile kulandela ukubhubha komqondisi wayo ezansi yezwekazi le-Afrika, uMnumzana Dewa Mafinga. Kubhubhe owake wabalilunga lephalamende eMelika njalo owalwa kumpi yomhlaba yesibili, iWorld War II, uMnumzana Bob Dole. Amasonto asungula uhlelo lokukhuthaza amakholwa ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.